isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuMfumfu 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubuka sekuyiwenze ekuseni sakhonda forensic mosha emuva kwe-general isibhedlela sinaseyiso la. So semasifika lapho bathi kulo siswe yi-1 anolanga yaziwayo kubabuya basibonisa yena kumakhompyutha abo sayibona ukuthi nguye.
Kulowesilisa unakanelwa ukuthi ubulele umkakhe kwele-South Africa ngesihluku ngeviki edluleyo wasebaleka wayazibophela emzini wakhe. Laye wafa.
Sesikhangela kathesi izinto ezitolo ziyaswelakala okhuba i-oyili oshukela lentengo yangikhona iphezulu. Uthi like njengathi sisemaphandleni uyabusehluleka ukuthi u-afforde ukuyethenga i-cooking oil nge-$15.
EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazane abahlala emaphandleni ele-International Day of Rural Women namhlanje. Isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokusebenzisa abezomvikela ukulwisana labathenga lokuthengisa imali emgwaqweni sesisolwe ngabaningi. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukusehlakalo esithiye uZulu weJujume ePlumtree ekhuza umhlola kulowesilisa onakanelwa ukuthi ubulale unkosikazi wakhe kwele-South Africa ngesihluku esimangalisayo ngeviki edluleyo wasebaleka wayazibophela emzini wakhe laye wafa. UFortunate Nkomo unyamalale ngomvulo elokitshini le-Hillbrow eJohannesburg evela emsebenzini kwazotholakala isidumbo sakhe sigwazwe ngengqamusa sasesikwasikwa salahlelwa duzane lomfula uJoskei elokitshini le-Alexandra. Umyeni wakhe uPeneus Ncube onakanelwa ukuthi nguye ombuleleyo uthe ngokucatsha komkakhe kwele-South Africa wagada walubhekisa emzini wabo eJujume lapho afike wazibophela khona laye wafa. Amapholisa aseZimbabwe lawe-South Africa akufakazile konke lokhu. Imuli kaFortunate Nkomo iphakathi kokulungiselela ukuthwala isidumbu sakhe sisiya ekhaya kuleviki. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomne wabo, uMnumzana Valentine Nkomo.
So kuthi yena wasuka ngeMande emsebenzini, ekuhambeni kwakhe kasaphendukanga. Then ngabo-5 wafaka imeseji ethi khona uselindele iteki. So kuthe kwahlala kwaze kwatsha ama-9. Ma kutsha ama-9 umfazi kamalume onguye kusesehlala naye sekumwhatsappa futhi ebuze ukuthi hawu kanti lapho khona uraiti nje ungasatsho lokuthi ungaf. So kwase kuphendulwa kuthi hhayi ngiraiti malume ngie ngitshayisa umlungu wathi ngilale lapho. So kutho ukuthi ifoni le yayingasaphendulwa nguye ma sesiqala ukukukhangela isisa kathesi ngoba yena waphendula ethi usetekisini. Then after ama-hours umuntu lo waphendula wathi umlungu uthe ngingatshayisa ngilale khonapho.
Okwasokuhamba njani iselifika kubanga lokuthi kutholakale isidumbu?
Kuthe nge-Tuesday, kwavuka nge-Tuesday, imini yonke sizama ifoni yakhe siyifonela, iringa kodwa ingabanje, ama-WhatsApp masowaphinda avulwa engaphendulwa. Sahamba sayadinga endlini yomkakhe, la wayevele ehlala khona, kodwa wayengasahlali khona okwaleso sikhathi, wayesele nyanga yonke engahlali khona. Ma sifika lapho sithola yena indoda kayikho. Masifonele ifoni yakhe nosisi, ifoni yakhe iringa phakathi kwendlu yendoda. Kodwa masifithi yathi kukhiwe kufaka inkalakada ekhiye phandle, ikhiyele phandle. So sifonele amapholisa abuya baze bazokwatela indlu ngabo-12 ebusuku. Bathola ifoni khona kwanabo kodwa endlini akulaa muntu. Sayahamba ke savula ikhesi imising khonapho ebusuku saze sasuka e-police station number 4 ngabo-4 ekuseni. Wavuka ke kuyiwenze ekuseni sakhonda forensic mosha emuva kwe-general isibhedlela sinaseyiso la. So semasifika lapho bathi kulo siswe yi-1 anolanga yaziwayo kubabuya basibonisa yena kumakompyutha awe sayibona ukuthi nguye.
Lo myeni wakhe babe vele behluphana.
Iya, bebehluphana kodwa hayi lokhuyana ukuthi kuyahluphana okuserious.
Isidumbu lisuka nini laso selisiya ekhaya?
Sangokuthi sisuka Thursday.
Umnumzana Valentine Nkomo, umne wabo kamufi unkosazana Fortunate Nkomo, yena onakanelwa ukuthi ubulawe ngumkakhe ngeviki edluleyo kwele South Africa. Inkulungwane zabantu zivuke zigcwele lapho okuza kwakhiwa khona indawo yamavinkili eGordon Mall namhla ekuseni bedinga imisebenzi. Amapolisa acine ebizwa ukuza ncedisa ukuqondisa abantu ngenxa yokuminyezelana kwabakade besendwendweni yokubhalisa, abanye kungabalele khona ukuze zama inhlanhla yabo yokutholeni umsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi imisebenzi iswelakala elizweni, iBulawayo ikhangelelwe ukuthi abanye abalihlekana batholiswe imisebenzi ekwakhiweni kwesilindelo samabhasi esiyabe sigoqela izitolo kanye lendawo zokuzilibazisa eGordini Mall. Lamhlanje ikhampani yeTerracotta eyiyo eyakhayo lindawo inikeze abantu ithuba lokuzodinga umsebenzi. Inkulungwane zabantu abagoqela omama lamantombazane babuye ngobuningi ukuzezama inhlanhla yabo ekuqhatshweni. Ngenxa yobuningi babantu ababuthene eGordini, kugcine kusiba lobudlwangudlwangu kulindawo okutshengisela ukuthi ngempela abantu bakufunile ukuselela imuli zabo. Ekhuluma ngemva kokuthola amaphepha, umnumzana Marshall Mhlanga uthi abantu baqale beqoqekile.
Balabathe sihlale ngamaline, bathi sebeqala ukuthi benikeze amaphepha, besithi each paper kuyahamba labantu abakho abayi 5 leyo photocopy paper. And then into kathi senzakala, abantu basebebuya sebeyisibhubhubhu sebefuqela jamula amaphepha, and then amapolisa they were trying to control but bayehluleka ukucontrola abantu ukuthi abantu bethole amaphepha kuhle kuhle.
Abaqhatshayo bagcine besithi abantu baza kuyathatha amaphepha emapholiseni ukuthi kwenqatshelwe ubuqili ngalawa maphepha. Unkosikazi Mildred Sivalo, isakhamuzi sakoBulawayo, uchasisa ngobunzima ahlangane labo ezodinga lomsebenzi.
Mina ngibuhlungu ngento engihlangane layo. Ngibuye izolo ntambama ngabo 7 o'clock. Ngabhejela ukuthi indlu yami ngenxa yoduba engihlangana lalo ngesituation engiyiphilayo lapha eZimbabwe. Ngisithi lami ngincedisane lo samfana sibone ukuthi senzani imuli njengoba libona ukuthi into zinjani kwenzakala. Ngalala lapho ngathiwa babelele yedwa nabantwana. Kodwa into ezisubuhlungu kakhulu, banikeze amanamba ngo-8 o'clock. Bathe benike amanamba ngo-8 o'clock. Bathi khona khona yithe siyoqala ukuthatha bagcina kunamba 250. Amanamba angikhona lakathe sesilawo phezukwamini besiniswa sisenziwani sisenziwani, bagcina bengasalandeli iline. Kodwa abantu abagcina bethola amafomu ngabaziyele ekuseni sokusile kunesilele khona sisathola ngalo.
Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqala ngozibandlela ngomnyaka ozayo, njalo kumele lulethe inguquko koBulawayo endaweni zokuhamba. Abathole amaphepha baveze ithemba lokuthi labo bazathola ithuba lokuselela imuli zabo laloba bekunzima ukuthola amaphepha okubhalisa. Ngenxa yokuphithizela obekulapha, abanye abantu bagcine bethatha amaphepha bewathengisa phandle kweGordini ngemali esuka ku-50 cents isiya kudola. Lokhu kusolwe nguZulu bethi abaqhathi beGordini bekumele basebenzise indlela ezehlukeneyo ukunikeza uZulu amaphepha lawa okubhalisela umsebenzi, ngoba iningi labantu libuye licabanga ukuthi bazahle baqale umsebenzi. Inani labantu elibuye ukuzedinga umsebenzi litshengise sobala ukuthi inani labantu elivele lidinga umsebenzi liphezulu, njalo kusadingakala ezinye inhlelo ezithize ukuthi ziqede lesi simo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
LeZimbabwe elimanyelene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana abahlala emaphandleni ele International Day of Rural Women namhlanje. Abesifazana laba bekhala ngokoma kwempilo. Untungameli Nkomo, Studio 7, usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga leli lasungulwa ngumanyano we-United Nations ngenjongo yokuqakathekisa abesifazana abahlala emaphandleni kanye lokunanza imisebenzi abayenzayo. Embikweni wakhe okhangelane lalolu suku unobhala jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres ukhuthaze amazwe omhlaba ukuthi ahlomise abesifazana ngolwazi langenhlelo zokuzithuthukisa. Ilanga le International Day of Rural Women leli liza ngesikhathi uZulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi ngenxa yokudula kwezinto ezimqoka empilweni yakhe kanye lokutshabalala komnotho. Isakhamuzi seGaranyemba eGwanda unkosikazi Charity Dube uthi ubunzima abahlangana labo ngenxa yokudilika komnotho njengabomama bemaphandleni buphindwe kabili.
Hayi, impilo walezi suku ingani iwomile kancane. Like sesikhangela kathesi izinto ezitolo ziyaswelakala okhuba ioyili oshukela lento ngayangikhona iphezulu. Uthi like njengathi sisemaphandleni uyabuse kuhle ukuthi uafforde ukuyethenga i-cooking oil ye-$15.
UMadube ulabantwana abathathu njalo ubaphilisa ngokulima imbhida lamatamatisi. Kodwa uthi isivande sakhe sincane njalo uthi ukutshabalala komnotho lokusilela kwemali elizweni kulezinsuku sokusenza kube nzima ukuthi athengise imbhida yakhe.
Kusiya ngenyanga yakwazi ukuthi ngithengise o-$80 ngambhajetha manje ngensuku zalezinsuku awusagcini vele imali engange-$80 ngaphandle uzokuyikhukikwelithi sokuvukile laphana la ususiye layina labantu.
UMadube ukhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise omama bemaphandleni ngokubancedisa ngemali yokusungula inhlelo zentuthuko. Amazwi yakhe agcizelelwe yisakhamuzi sesilobela unkosikazi Rairo Moyo yena othi kumele abesifazana abahlala emaphandleni bancediswe ngohulumende ngoba beyinsika yesizwe.
Yeyi, isicelo sami ngesokuthi njengabomama sibe sicela ukuthi ngingakusiyenza ubaba ka-15 ukuthi sibe lamanye nje ama-club kumbe singayenza okufuya inkukhu ukuthi sithole ukuncedakala.
UMamoyo ukhale njalo ngokudula kokudla. Ezinye indubo ezibhekana labesifazana bemaphandleni zigoqela ukuqanqabula imango emide besiyakukha amanzi lokuswela nje indlela zokuziphilisa. Lanxa kunjalo sithi Happy International Day of Rural Women.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokusebenzisa abezomvikela ukulwisana labathenga lokuthengisa imali emgwaqweni sesisolwe ngabaningi besithi ibutho kumele lingasetshenziswa ekulungisiseni indaba ezingalungiswa ngumthetho. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa yokuthi uzasebenzisa ibutho ukuze axoshe abantu abathengisa imali emgwaqweni yamukelwe ngokusolwa okukhulu. Abanye besithi kumele ekele umthetho wenze okumele uwenze. Iphephandaba leSunday Mail livike ukuba uMnangagwa uthi ukuthengiswa kwemali sokufike kubanga elibi, ngakho ke izinqumo ezimele zisetshenziswe kuzamele zingabi buthakathaka ukuze enelise ukulungisa umnotho wakuleli. Kodwa uZulu uthi nxa lokhu kusenziwa kuzamele kwenziwe ngokusemthethweni, hathi ukusebenzisa ibutho mahlayana. UMnumzana Thembani Sivanda isakamuzi seHarare uthi wesabela ukuthi abantu abangenamacala sebengabotshwa ebalisela kuleyo qhinga asebuye nalo elokuthi aqondise osiphatheleni.
Ubona kwami uMongameli Mnangagwa utshengisa ubugwala lokuthi wehluleka ukulungisa umnotho wakuleli. Lokhu kuyasethusa nje njengezizalwane zakuleli ukuthi siyabe sesibona ibutho ligcwele nje yonke indawo. Okunye ukuthi ngakula muntu ohamba ebhalwe ukuthi ungisiphatheleni ebunzini lakhe baza kwehlukanisa njani. Enye into yokuthi umlanga kwa uyingcitshi entweni endabeni zomthetho. Ngayike lo mthetho wenza kumele ukwenze ukuze alungisise amaphutha abawenzayo ukubulala umnotho welizwe.
Egcizelela kulokhu umnumzana Leon Chigubhu ohlaziya ngenhlala kahle kaZulu utshengisele ungathokoze sithi amazwi kamnankagwa ayethusa.
Amazwi akhulunywe ngumongameli kaWahlabusi ayethusa kakhulu.
Unkosazana Samantha Kuboni laye usole isinqumo sikamnankagwa esithi nxa engaphuma namaqhinga ukuthi abantu batholise imisebenzi njalo ilizwe lithole imali osiphatheleni bazasuka emgwaqweni bodwa ngoba umsebenzi wabo ungasadingakali.
Umnankagwa akangabalekeli into amele ayenze. Sithe sisale dola ngo-2010 lisaqinile njalo osiphatheni babalutshwana. Umnankagwa akalethe imali elizweni, the economy will self-correct.
Kinga yemali elizweni isiyenze izinto ezimbalwa ziselakale uZulu acabe ngokuthi ilizwe selingabuyela esimeni sika 2008 lapho owakungena imali lokudla elizweni njalo ukuphila kwakunzima. Osiphatheleni bahlala begxothaniswa ngamapolisa amalanga onke kodwa baphinde bephenduke ezitaladeni okutshengisela ukuthi bathembe abanye abantu abakhulu bezombusazwe. Ngimele iTudio 7 iHarare, ngiuGibson Bebe.
Live Talk lamuhla sikhangela isimo sezempilakahle singamanga kuhle kweZimbabwe ikakhulu ezibhedlela zikahulumende lamaklinika yamakhansila. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika ugcizelele ukuba ilizwe lakhe kalizange libe lenkulumo lele Turkey ukuze umfundisi Andrew Branson wenkonzo ye-Evangelical Church akhululwe. Umfundisi Branson usele minyaka emibili efika ejelela kwele Turkey ngemva kokufunyana elecala lokuba insoli, icala alilandulayo kodwa wagcina ekhululwa ngeviki edluleyo. So kubulewe intatheli izindaba ezingamachumi phose amahlanu i-48 lonyaka ezwekazi le-Europe kuphela besemsebenzini. Ezinye zalezi ntatheli zindaba zifele emsebenzini zithapha indaba endaweni ezilempi zomdeni, ezinye njalo zibulawa ngohulumende abentando kayiphikisa kulowo msukulo. Ikhansili yakobulawayo ivale isibhedlela ebesisesamukela bonke abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wesifudo sekholera ukuthi bonke abongi abakade besebenza kulesi sibhedlela labo sebebuyela ukuyasebenzela emaklinika abakade bevele besebenza lakhona. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhansili yakobulawayo ivale isibhedlela sekholera kulandela ukwehla kwenani lezigulane ezizedinga uncedo lokwelatshwa ngezibonakaliso zesihudo esihambelana lomkhuhlane wekholera. Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza isizathu sokuvala isibhedlela sekholera.
Owakhathesi kobulawayo akula muntu ocatshangelwa ukuba lekholera kusukisela ngolwesibili mhlaka-10 azange sibe nomuntu obuyileyo ecatshangwa ngumuntu lekholera. Ngakho iward yekholera kobulawayo eDonco Hospital okwakhathi sisayivalile, amanesi abuyele emaklinika awo ansuku zonke, akula muntu abamkhangele sizababiza nxa angatholakali.
Kusenjalo inhlanganiso yamazwe omhlaba i-United Nations Central Emergency Relief Response isiphe uhulumende weZimbabwe izigidi ezedlula ezintathu ukuncedisa ukulwisana lomkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula amachumi amahlanu. Ngeviki edluleyo uBulawayo ebeqhuba umbukiso wezokwemba lapho umphathintambo wezabesifazana lamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni aveze khona ukuba ucwaningo abalwenzayo luveza ukuba iningi labesifazana bayaphatheka kwezokwemba amatshe aligugu kodwa babhekane lodubo lokubamba imikhuhlane ebalisa ufuba lemvukuzani ngoba bengela mpahla zokuzivikela ngesikhathi besebenza. Unkosikazi Nyasha Chakaneta othengisa impahla zokuzivikela ngesikhathi abembi besebenza uchaza ubunzima obubhekane labo mama abembayo.
Iziningi abafazi baye they face dust kulama chemicals that they are exposed to nga besebenza, and all these chemicals they lead to in East Scotland is named like cancer, like silicosis, amanyama chemicals. You don't even need to breathe them in. Contact in your skin will cause a lot of diseases.
Unkosikazi Sithembile Ncube uchaza udubo ababhekane lalo emadobo lapho abemba khona igolide.
Dube sibhekane lalo lwama-tributes. Ama-tributes iwasihluphayo kakhulu. Ngoba besize sifisa ukuthi luba ngabe kukhona abangasincedisa besicele kuma-landlords ukuthi njengoba singabomama sibe le ndawo zethu esizinikwa besicelele officially. Udube sibhekana lalo ngolwe-mercury. I-mercury iyaphonga ukusebenza all over nje. Ayila security njalo sabe singakafundi ukuthi singayenza njani ukuthi ize ingasafesi.
Unkosikazi Sakhile Moyo omunye wabemba bengaphansi kwesiyabonga Women Mining uthi bayancindezelwa njalo lo mkhuhlane wofuba uyabahlupha.
Kunzima esibhekane labo sizangena siyi-Women in Mining sitributa ngaphansi kwaStone. So Stone ngemva kwe-4 years singenile wabeletha omunye umuntu okuthiwa nguFisane. So uFisane oyasidlelezela kakhulu. Siyazenzela, siyazidingela wonke ama-equipment yokuthi sizisebenzele. Nxa sesisebenzile yena okwakhe izitampa ngale, nxa sesifika khona ngale singagiga. Yena nguye osethenga igold nge-$34 ebhenki khonapho labe liyibo-$60-something. So vele asila gain ngitsho ngoba ngale ngiyabe ngisiyanika futhi lo muntu engiyabe ngithethe kuye ini ukuthi angincedise ama-equipment lana ukuthi angincedise emayikho.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuthi abatholi inzuzo engabenza benelise ukunakekela imuli zabo kungela ngozi langokuzivikela emikhuhlaneni. Iningi labo lisebenza lingela mpahla yokuzivikela ekubambeni imikhuhlane ebalisa ufuba lemvukuzane osekudale udubo kwezokwemba. Ngimele Studio 7 yoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi lithi akukagoqoki okuningi kwezomnotho welizwe kulandela ukwehla kwesilinganiso semali yokuthenga idola leMelika ngamabond notes kumbe ama-RTGS ngeviki edluleyo. Impahla ezigoqela amafutha okupheka lokunye zilokho zisilela kokanti iningi lezitolo ezazivaliwe kwesikhatshana ngenxa yalolu hlupho zilokhu zingavulwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Dumisani Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungiso amalungelo abathengisa impahla emgwaqweni yeBulawayo Upcoming Traders Association.
Besibona ngani ukuthi engcenye kuzaba ngcono kodwa asikakuboni mahluko angibona ngoba izinto zilokhu ezingikho kathesi sikhuluma. Kodwa hhayi lokhu akade sesikubona besekunzima kakhulu kodwa asikaboni ukuthi konkona sokule change esingayithi ukuthi konkona isibambeke ukuthi konkona siyibona. Kuningi oil ayikho vele ngoba sithengiswa ku-black market ngabo $10 yiyo esiyibona khona. Kodwa ifuel iye yaba ngcono okwamalanga la adlulile amabili amathathu. Kodwa igizili lohlupho kakhulu ayikho. Kodwa ipetrol sike sabona kungani kuba li-change ngoba izolo bekungasela malayini ema emagarajini kuyasithinta kakhulu ngoba imali yangkhona yona leka yikho abantu abafuna ukuthi siwode kibo bafuna iforex la iforex yangkhona bonke abantu sebebambe izimali zabo akusela lutho ibhizinisi iphansi kakhulu so thina ngani ukuthi affecti kakhulu yenkuzwileyo ukuthi konkona kubathi ngami kayikho vele yona imali yakhona kubo siphathileni bangkhona kabalayo
kodwa bona lokho ebekhona yini njengoba sasiza kuthiwa bayaxotshwa emgwaqweni
hayi bona babotshwa sibili kabakho emgwaqweni
sokulohlelo lolo olwegodini mall amalunga enhlanganiso yakho wona ke athinte kanjani ngalolu daba
well nge-Friday ade sisiyavula i-call center sicabangela ukuthi konkona ngezikhalazo esizihambisileyo kuma-directors ayiwo ayekampani leyo i-Terracotta yokuthi konkona besicela ukuthi konkona thina sinike i-preference ama-members ethu anike i-preference nxa kurejista lanxa sokufika izikhathi zomsebenzi ngoba yibo aba-affecta indawo yena leyana ababe ngasafuni ukuthi bathengise kwenze ukuthi bavulele abanye so namhla ngami uhlelo lohambe kuhle ngoba ama-organizers amade khona ngayo le encedisa ekunikeni amafomu kodwa hhayi siyathemba ukuthi konkona kuzasiphathisa thina njengenhlanganiso kathesi ade kusenziwa i-registration so besicabanga ukuthi konkona sizaba lo mhlangano labo le council phakathi kweviki yona le ukwenzela ukuthi konkona sizame ukuthi nxa kuvuma sisayinelani i-MOU yokwenzela ukuthi konkona sibekwazi ukuthi izinto esesizivumelene sezifakwe phansi njalo kuyaprotecta ama-members ethu
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube esiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Upcoming Traders Association sixoxela ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa edlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalonyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla uBhedu. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguquko imangalise abaningi ngokunqoba iDemocratic Republic of Congo nge-2-1 ngomgqibelo khona lelizweni leDRC emdlalweni wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano wokudinga intshanje yezwekazi lase-Afrika ngomnyaka ozayo. Le mpumela itshiye iqembu leZimbabwe likhokhela ngemiklomelo emithathu engalaneni yemiklomelo kusubaya sika-Group G lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu kuthi eleDRC kanye leCongo Brazzaville wona le miklomelo emine iqembu ngalinye yikanti eleLiberia yilo elijeke amanye emsileni wengalane lilomklomelo owodwa. Umkhankaso wokudinga amaqembu azaphumelela ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon uqhubekela phambili kuleviki njalo iqembu leZimbabwe kusasa ntambama lizemukela eleDRC enkundleni ye-National Sports Stadium esigodlweni iHarare. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu bekule midlalo emithathu edlalwe kusigaba seCasalaga Premier Soccer League ngempela viki edluleyo njalo ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos alele iHarare City abe ngujikilobhanqa 1-1 kuthi ngensonto iqembu leShabane Mine lalo libe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu leHighlanders okuyimpumela ethiye umsekeli kamqeqeshi weBhoso uMandla Mpofu edane kakhulu.
Ithi kufana lokuthi silahlekelwe imiklomelo emibili njengoba besidlala leqembu elisemsileni wengalani yemiklomelo njalo injongo yethu bebiyukuba sithathe yomithathu imiklomelo ukuze sifeze iphupho lethu lokuphutsha imidlalo yalonyaka sisendaweni yesine engalaneni yemiklomelo.
Komunye umdlalo wangesonto iqembu leDynamo sinqobe leCapes United nge-2-1 nokuyimpumela edale ukuba likhuphuke liyehlala endaweni yeshumi lanye engalaneni yemiklomelo lile miklomelo engamashumi amathathu lane. Sikhangele umdlalo werugby. Iqembu labesilisa elimele ilizwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abayisikhombisa yilo eliphakamise isicoco kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika oqhutshelwa elizweni lase-Tunisia ngempelaviki yedlileyo. Abafana beZimbabwe banqobe iqembu leKenya nge-17-5 kufinali njalo ukunqoba kwabo lokhu kubaphe ilungelo lokuphatheka kumncintiswano we-World Rugby 7 Series wona abakade sebele minyaka.
Siyabonga Joseph Njanji olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.